amafizi akhona avele phezulu. So nxa abona sebekhwezela ifizi kutsho ukuthi ama-students they are faced nendaba ebaziswa ubuhlungu ngoba abanyeke beyengizelela ifizi efizini ekathi veleni phezulu. So ama-instead bekumele bebeyehlisa ifizi ngoba kalei i-economy yeZimbabwe ayifunctioni kuhle. So kuqakathekileyo kuqala beyehlise ifizi yesikolo sabo instead ukuthi bebekhwezana lamafizi.
Kuliqiniso na ukuthi amapholisa ake adlula bedubula izibhamu zabo?
Yes, kuliqiniso abaqinanga khonapho kuphela. Bahle babuye futhi bathela i-tear gas kuma-students. Of which, siyabona ukuthi the level of militarization esikhona even esikolo itshengisa ukuthi lathi sesiba lama-doubt ukuthi singaba lama-free and fair elections. Because kusukela entweni ezincane sibona ukuthi i-government yakhona irana kanjani. Just for a petty demonstration, abantu bese bemanage uku-unleasha ama-security forces ukuthi a-victimize ama-students. Kutho ukuthi vele bona the way abaresponda ngayo entweni nxa abantu be-challenger vele yi-violence.
Kodwa bekulabantu abalimaziwe na?
So far kulabantwana ababengama-victims of tear gas naleyana ngoba ba-inhale-ile and kathesi abanye bakhona kuthiwa bafaintile about 5 of them. But ingazi ukuthi kathesi I'm here to confirm ukuthi sebe-right yini cause idemo lakhona belokhu liqhubeka.
Ngombono wakho kuyini okumele kwenziwe ukuze udaba lolu lulungiswe?
Ya, ngiyabonga kakhulu ngombuzo lowo. Okokuqala i-government emele ukwenze ukuthi they must subsidize education. How? Umeka shukuti, even in taxpayers money, iya kwanza ukuthi i-subsidize education. Sibona ukuthi, then issue number two, ifees ngokwayo, mele yehlisebe around 50%. Such that wena njengomuntu, ukwanisa ukuthi ubhadale that 50%, and then i-government ikwanza ukubhadalela 50%.
Manje uhulumende angathi akakhona ukwenza lokho, likhangela ukuthi njengabafundi lizaqhubekela phambili litshengisela na?
Yeye, uhulumende engayala izikhalazo zethu. Sizameka sho ukuthi ama-demonstrations la aqhubeka ngoba asebe-based mabhevoti akwazi ubuhlungu ngama-students wonke aweZimbabwe. So lizabona enasi kwayenzakala lokho. E-Grace Mabhe kwenzakele. Kasikhuluma so izolo bebekuyenza futhi e-Harare Institute of Technology. Kusasa ke ngamanye ama-universities alokhu afuna ukwenza khonokho ngoba kusuyasizwisa ubuhlungu njengama-students.